Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 20 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu babuye ngobunengi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubekiwe namhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuphathisa funeral nalaye kababa Tsvangirai kuze kube namhlanje ilanga leburial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane lokhu bangokuvalelisa omunye. Kodwa ke sibone siba rushahela, sibone
abantu abaningi basole kakhulu udlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla le-MDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opam Chinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxe lentathelo izindaba eStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobunengi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwase kusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, kwathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi uMuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi Zimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke ele-Africa.
Kuyini okunye okwenzakeleyo sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu?
Yes, sibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini wakhona omunye wabasekeli baleli bandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khube uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapho acatshe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisele ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala ngoba abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ayezivalisa u-Opam Chinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisi le washo waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona. kodwa akasane lisanga kuyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School. Okube yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungathi kwakuqala akusuka kuqala ukhuphe chaywa ngincane ngikhumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya
unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini
unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokachamisa nguyo omchilo ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abaselokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade zisethulwa ubengakubonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumhlelokazi ufelwe nguye olahlekelweyo umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi ziphatha amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko ukuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza uZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.
Alo ke nguMavis Gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBuyera. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMTCT umnumzana Bednico Bebe osinde ekutshayweni ngabasakhulayo bebandla leMTCT.
Okumangasa abantu ukuthi kube lama youth la akasikwazi ukuthi abevela ngapi kodwa esikunazeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sesincedwe sizikelwa ngamapolisa but kuthe after that amapolisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sagcina sengena komnye ukwaba wasengenisa emzini wakathi ngenani lapha ekhithi sesekhishini bazama ukujika amatshe bechaya indluliyana babona ukuthi akulanto abangayenza then thina siphakathi omunye wathatha isikhuni wazama ukuthi atshise indlelana siphakathi fortunately izulu belisile so indlelana ngayisalayithanga
manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulo mango mbijana
besikhonapho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabanisi ukuthi siye khulumisa umama umama uTsvangirai sifika lapho-ke bese siqalisa-ke umsebenzi hhayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene nini komama uTsvangirai sigcine-ke sokuyisiphithiphithi sonaso so singabantu abachayayo kudilijelwa amatshe kudilijelwa izigubhu zamatshwala and abantu bona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaqwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi
sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcini isihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo
ye bakade Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu singathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba babo hostage labo baze bafika ke umsebenzi suqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi suqalisile
umonzora ke sizwa kuthalaye uphose wachayo
kade sisonke kade kungu-VP umkhuphe kungumonzora
lo ke ngumnumzana Bednico Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera. Silokhu sikudaba olufanayo obengumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tsvangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa lomanje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli kugoqela umsekeli kamnumzana Tswangirai uDr. Thokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe, ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu wesiNdebeleni kumbele ngoba ngumuntu ongumama. Esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo umnumzana Mzaca Josephathi Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la kubekwa kukaMorgan Tswangirai into embi eyangisa kakhulu, esihlengisa kakhulu ububi bephathi leyi eyesibusayo iZANU-PF. Ngoba sokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu. Okungathwekhasa kuhle kuhle bona laba abantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhube. Mina ngingamsola ngingamsola umakhube into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale kuthetha kukaChanga. Sebeke badikeya impi ukuthi kuliwe kabafisa ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into epamanzekile umuntu opamanzekile kuchamisa. But nxa sokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe-MDC, so ngabantu sesingizwa leli ibandla libusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifa le kaMorgan Tswangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF yasebekhontrola esenziduza bengaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona susela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okuningi, kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yaba khona ukuthi kube lokuxokozela, kube lokulwa, kube lokuthethisana, lokugijimisana emfeni, okuyinto engekho African. Mase sikhuluma ayilabuntu sizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ukabuTswangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esadlamabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTswangirai ubekiwe laloba labo abachiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi si-funeral nale kababuTswangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial, hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundanele loku bangokuvalelisa umoya. Kodwa ke sibone siba ludlakela, sibone kusiba nama-factionalism, hate speech through and through, kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi. Kodwa ke mna ngokwami ngiyazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kade uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi ame neqiniso. Yizo izinto ezigcina zisenzakala uma kulo munye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTswangirai sekuveze okunenyi kanye nenkethabechabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizwa nguPrezia Ngulube. Ukuxotshwa kukaMakhuphe eBuhera emfeni kaTswangirai kubonisa inkethabechabi esebantwini basesihloneni. Kubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini basesihloneni. Njalo futhi ukuthi uMakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale ecotshwa emfeni kaTsvangirai obe ngumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTsvangirai naye ubevele emsebenzisa uMakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka Maulele, Studio 7 sesitholakala ekuseni seni ngo 6:30 AM.
Kuhlelo lweConnection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tsvangirai yena obekwe zinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekiziba. Umhlangano we-commission ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale i-commission elikhuluma ulimi lwesishona. I-commission le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isiNdebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazwe weGukurawundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation. And the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amaNdebele besiqolisa bathuma abantu besishone. Not to that.
Omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi ikhomishini le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke, kufakwe abantu abadabuka endaweni ezishiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu.
Besikhangelele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalayo, phela ngabe kuba khona amaveli.
ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangela inhlelo zelizwe lonke.
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa i-commission elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona. And into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna ama-CV abagcweleyo khonaphana basihlele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sibanda ongumqondisi we-Shalom Project esebenza njalo leqembu le-Gugu Rawundi Focus Group yena-ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amachumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu be-over 30 years asonto encane, so abantu abaqondile ukuthi benze njalo, kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi ba vasebe demonstrative bazalanzela ukuthi still have to move forward, kube le way forward, bahlale phansi umhlangano uqhubeke.
Omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa. Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi se-Gugu Rawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa ishona leNdebele njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele. Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo se-Gugu Rawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo, ngokwazi kwabo, ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi sayenza kanjani.
Omunye wamakhomishina okhulume le-Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengekhomishini bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njengekhomishini siyengeja ama-stakeholders wonke, especially ukuthi bezwisise injongo ye-program leyi.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lwe-Gugu Rawundi. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudabalunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha ye-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lwe-Gugu Rawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe we-Gugu Rawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Iningi lithi commission le kuzamele layo ibunjwe kakutsha. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu abelikulomhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela i-commission le ebunjwe ngayo, lisithi igcwele abantu bezombangazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe we-Gugu Rawundi. Amalungu e-commission le abekulomhlangano abalisa osaphethe isikhundla somgcini sihlalo umka-Enias Gwedere, unkosazana Lilian Gwedere, umntakamphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebele lenu Leslie Ncube, umnumzana Godfrey Chada nonkosazana Patience Chiradza. Umnumzana Mbuso Fuzwayo webhethu likaZulu uthole indlela le i-commission ebunjwe ngayo.
Igcwaliswa amashona wafakwa iNdebele eliyi-1, angikwazi it's whether it's either to address the problem or ukuyigqibela kumbe ngemali.
Unkosazana Juliet Nkiwane yena osole amalunga ale commission eseke ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe.
Asingakhulumini ngegugula olulodwa, asikuyeni ku-2008, asikuyeni kwabako-2004, sathena sithi nasesedia sisiyahlala.
Unkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Ama-perpetrators amaningi lakhona, amanye akhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, cela ukuthi kube le-justice ngoba i-peace lokuthi ngiqhosele nomuntu yena engangizangazange ngimbone kumbe kungasese le-justice eyenzakalayo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ahlaliswe phansi le commission aveze akwaziyo ngodaba lwe-Gugulhound. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le commission ukuze kube lokuthula elizweni njalo uzulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunde eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela omnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumceceshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhonale eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqesha kweleBotswana uthi lokho engakatholi imali yakhe engamapula ayizinkulungwane amakhulu amabili R200,000 ayikweledwa liqembu leMotshwedi Centre Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqesha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhadala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iklabhu yana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa, labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayiripota kuzifa ngapha i-BFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabayithi ekhaya. So ngisamile labo ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhulukana angeke ngayikhosa.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisitha kulalutho uMafu azalwenza.
Yabona abeCentre Chiefs bayasiyekela nje bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngani, into yami vele izasifela njenjalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwa ngoba niyabachasta abakithi ukuthi bazancedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi seChiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda uMafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Siyabonga Ngwenya. Ihlelo seluphelile, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.